Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 19 kuNhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi, into enhle inhle.
Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcinisihlalo webandla lezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangudlwangu lo besihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshana emigwaqweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcinisihlalo wezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UNdlovu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kunsukwana ezedluleyo njalo uzangcwatshwa eNational Heroes Acre ngempelaviki. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
UNdlovu ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo lapho akhulelwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Ukhangelele ukubekwa ngomgqibelo emathuneni angcwatshwa amaqhawe esizwe awe-National Heroes Acre eHarare. Sifika isidumbu sakhe namhlanje kube lenkonzo eDove's Funeral Parlor lapho esisuke khona sasiwa emzini wakhe eKhumalo lapho azalala khona andubana ayeyibo ekhaya kusasa ebuseni eBrunaberg ezansi yemaNdebeleni. NgoLwesihlanu kuzaba lenkonzo lapho ayangena khona eRoman Catholic eSt Mary's Cathedral kunye neLight City Hall wobulawayo andubana athwalelwe eHarare. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe imfa kaNdlovu kube yikulahlekelwa okukhulu.
Ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was a figurely, a father figurely person obenelisa ukuthi into embi imbi, into enhle inhle.
Usenetha wakobulawayo uNkosikazi Moli Ndlovu ubonye umongameli Emmerson Mnangagwa omnikeze inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Sahlekelwe yindoda emadodeni, a man of his words, unwavering character. Today we are very happy for His Excellency onanzelele ukuthi ubaba uKhalisa abe yiliqhawe. So we are very happy for that.
Owayelilunga ledale lephalamende lempopho maphelandaba umnumzana Joseph Chuma uthi umuyi uhlanganise idolobho ebeselidabuke phakathi.
Silahlekelwe ngubaba wakobulawayo. Ngithi ngubaba ngoba ubuye lapha kobulawayo kule nkemenkebe zendaba kulokudabukana phakathi kwendlu yethu yeZANU PF, wafika wayibambanisa wayenza yaba into nje abantu baqala ukwazi ubana kumele sibele ebuntwini bethu bokuthandana isintu sethu esakhula naso ye vele kuvamela ubana sise sivumelane embonweni lokucabangeni kodwa okusalayo singabantwana bezimbabwe yiyo imfundiso esitshelwe ngubaba uNdlovu.
Umnumzana Elfas Mashaba umabhalane wezemisebenzi kubandla elibusayo kobulawayo uthi bakhala belethemba ethi bekungamangalisa uma uNdlovu enganikwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba imisebenzi yakhe iyamkhulumela.
Ade kungamangalisa ngoba nxa umuntu njengobaba uNdlovu engehlile ukuthi kuthiwe lihero yena akadeclarewanga, he declared himself ngemisebenzi yakhe.
UNdlovu wazalwa ngomnyaka 1936 ngoNhlolanja mhlaka 9 ePlumtree lapho afunda khona kusukela ezifundweni zaphansi waze wayakwenza iBachelor of Arts degree ePius University College kweLesotho. Waba lilunga lebandla leNational Democratic Party lapho imiswa ukusebenza ngomnyaka 1963 wasungula eLezap eseLesotho esafunda lapho akhokhela khona abasakhulayo balelo bandla esekolitshini. Ngemva kukazibuse uProfessor Ndlovu waba lilunga leCentral Committee kusukela ngo-1980 kusiya ngomnyaka 1983. Waba nguchairman webandla leZanu PF kobulawayo kusukela ngomnyaka 1984 kusiya ku-1987. Ube lilunga ledale lePhalamende kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngo-1985. Kuthi ngomnyaka 1985 kusiya ku-1990 waba ngusenetha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission kumele iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. UGibson Bebe uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje, abenhlanganiso ezizimeleyo bathi ukuqhubeka kobudlwangudlwangu lokulwisana elizweni kubangela ikwehluleka ukulungisisa indaba zodlakela ezenzakala eminyakeni edluleyo. Kumaviki asanda kwedlula eleZimbabwe libhekane lokuhlukuluzwa kwalabo abamele amalungelo oluntu ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini, abantu bekhonona ngokukhweza kwentengo yamafutha ezimota, kodwa amasosha abonakala ezidubula ebulala abantu kanye lokuhlukunyezwa kwabanakekelwa ukuthi babekhokhela kumbe kuqoqa ukutshengisela lokhu. Waba lokuphikisana phakathi kwenhlanganiso ezizimele zodwa zisola ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa wawungamelanga athumele amasosha, uhulumende yena esithi ababetshengisela yibo ababelodlakela olwedlula amapholisa. Lokhu kufuthelana kuphinde kwenzwa ngamazwi kaMnangagwa ngeviki edluleyo lapho athi uhulumende wakhe uzabupha amagqwetha labodokotela abamele abantu abahlukunyezwa ngamasosha kulolu dlakela. UMnumzana Sipho Dlomo obe kulomhlangano oze emele inhlanganiso yabatsha e-Youth Democratic Front uthi ukungalungisa kwesimo sodlakela leminyaka ephambilini elizweni yikho okulokho kubangela udlakela.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezulu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangudlwangu lobo esihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Lokhu kusekelwe ngomunye okade esemhlanganweni uNkosikazi Vivian Marara Jangaja, yena othi ikhomishini le kumele ibone ukuthi umsebenzi wayo uyazisiseka elizweni lonke.
angikabi le confidence yokuthi sebenze okuthize ukuthi kube lokuthula eZimbabwe, ukuthi izinto ekade sikhathaza abantu ezindaweni ezithize sezilungisiwe. I think indaba yevisibility ilokhu isayinkinga. Kulokhu ningaba kumele bekwenze, ukwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-commission yangkhona e-NPRC isikhona. Lokuthi umsebenzi abamele bewuyenze yilowo, lokuthi abasabekuyenzile khathesi yilokhu.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo ekomishini le, unkosikazi Lilian Chikwedere, uthi njengekomishini bayaqakathekisa ukukhulumisana umlotha njalo udaba lombhuqazo wegugurawundi ngolunye abajonge ukuluhlolisisa lonyaka.
Afternoon, we were just sharing our strategic plan with all the civil society organizations.
Namhlanje besipha uhlelo lokusebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Sifuna ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Sifuna njalo ukukhuluma ngodaba lokukhumisana umlotha, ukuthi sikhulumisane njengabantwana beZimbabwe.
I-commission ye-NPRC yabunzwa ngeziqondiso zesekelo sombuso somnyaka ka-2013 kumele isebenze kweminyaka elithumi kusukusela ngomnyaka ka-2013. Iningi labantu elizweni likhala ngendlela ikomishini ephuza ngayo ukuqhuba umsebenzi eyawubunjelwa wona, besithi sizaze sifike isikhathi sokugqiba umsebenzi ngomnyaka ka-2023 ilokho ingenzanga lutho. Kwezinye indaba lapha nalaphaya uhulumende wazise ukuba usezasungula umsebenzi wokulotshwa kwemithetho ethile ebalisela ukwethula kwembiko owe-Information Bill, owe-Maintenance of People Bill, lowe-Personal Information Bill owuyimithetho eza ngemva kokubana uhulumende ethe usecabanga ukukhipha umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe-Public Order and Security Act, PORSA, yona ehlala isolwa ngabaningi ukuba incindezela amalungelo oluntu. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli zindaba, unkosikazi Monica Mthwanga uthe ukulungiswa komgwaqo usuka eHarare usiya eMasvingo kuyaqala mhla ka-21 Nhlolanja kuyona le iviki. Uhulumende uphinde wazisa ngokuthi ukhathazekile kakhulu ngokufa kwabantu abedlula amathumi amathathu engozini yemgodi wegolide oduzane nedolobho leKadoma, esithi uhulumende uza kupha uncedo emulini ezilahlekelweyo. Kusenjalo usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangushka, wazise ukuba uza kupha umbiko wesimo semali elizwe, i-monetary policy, kusasa. Abaningi bekhangele ukuba engxenye angakhipha imali yohlobo lwe-bond note. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy kusasa, lapho ingcweti kwezenotho ezithi ulakho ukwehlisa isisindo sebondi ngokusemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Uhulumende uqale eqinise ikhanda esithi ibhondi liyalingana ledola, kodwa kulezi nsuku usekuvuma laye ukuthi idola liqine ukwedlula ibhondi. Ngokunjalo ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi uMangutshka ulakho ukwehlisa isisindo sebhondi lingene kathathu kudola leMelika.
Into enkulu esikhangelele kusasa yindaba ye-exchange rate ye-bond ne-US dollar kuyo i-reference currency esisebenzisayo. Ngoba uhulumente isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond li-1:1 ne-US dollar, ikanti nxa sikhangele kwezomumo economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializa ngempela ukuthi i-dollar alilingani le-bond, i-dollar lilamandla ukudlula i-bond. Xa sikukhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi idola elilodwa lingabe lilinga lamabhondi amathathu le-50 cents, or lamabhondi amathathu le-70 cents, yikho lapho esikukhangeleleyo. Njalo sikukhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali yesithi foreign currency iyangena emabank ku formal system u banking system saka ngelithi kufuze afake ama measures azayenza kube le confidence ku banking system ikakhulu kuma nostro accounts lawa ase US ebamba i US dollar ngalesi sikhathi njalo nxa sikhangele khonapho yikubana kuzashimisa indlela lapho esiya khona towards i currency ebuyayo ukuthi yabisiya ngapha
imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uma ngutsha
nxa sikhangele ukuthi ngama economic fundamentals macro economic fundamentals akabi stable ukuthi silethe i currency singathi i currency yethu ngalesi sikhathi yikho siyakuthi i economical suicide ukuthi alethe izimdola kusasa angaluphatha nje kutshengisa ukuthi inyanga ezithize ngomomya okukhangeleyo singaba ne currency yethu njengoba kuyikuthiwa nguminister wefinance ubaba uMthuli ukuthi yabuyele nayo indlela but nxa sikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusasiseleta hayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi yinto engayenzakala ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi senze sibe le currency le
umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo
Yebo 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 mzakazi omuhle mina nginquma igobe umsakazi we studio 7 ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo 8 ntambama namhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo abahlale emaphandleni siyeza umnumzana uStrive Masiwa yena ongusomabhizimusi waqala inkampani eConnect esithi ukhangelele ukusungula isikhwama esizabe sile mali esibiza izigidi ezilikhulu $100 million yona ekhangelela ukuthuthukisa abasomabhizimusi abasebenzela emaphandleni libona ngani lokhu kungaba kuyinto ezathuthukisa abatsha abahlala emaphandleni na nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318 asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo 8 PM bye bye
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane ele India lithi ele Pakistan kumele lichiyane lomkhuba wokuqambela umhlaba amanga lemise ukuncedisa abalwa becatsha abalwisa esigabeni seIndia eseKashmir ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili lokhe kuqhubeka ngemva kokubulawa kwamasotsha kwele India edlula amashumi amane Enkampeni yeKashmir libhomba ebelithiwe emoteni eyayitshayelwa ngelinye lamalwa ecatsha la. Inani lamalunga ebandla lamademokrats asengene kumncintiswano wokudinga ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo encintisana lomongameli Donald Trump olilunga leRepublican Party liya lisanda. Onqotshwe ngunkosikazi Hillary Clinton kukhetho olwedluleyo umnumzana Bernie Sanders wazise namuhla ukuthi uzancintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshana emigwaqweni. UChris Gande uyalandisa.
Ukubulawayo kubikwa sokuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Ye udaba lwamafutha selucalile futhi especially idiesel ngoba sukusela izolo ngakhangela umumo wabantu abafana ukufuna ukugada basela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue awangikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuselakala kwe-diesel uzabona labo abamakombi sebekweza from dollar akathi gazetiwe sebesiya ku dollar 50. Yoni petro ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi ukuminyi ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho kule fuel ye petrol khona ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba ukuthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuza kuba sokutholakala ifyo yonke ipetrol ediesel kakuhle kodwa kakukabi njalo.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula, uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Ye umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke egarajini uthele. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokho eyakhwelayo. Kodwa ke la malanga kamabili amabili elilodwa ke adlulileyo sinanzelela ukuthi isiswelakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde. Usuhamba egarajini uthole ingekho besithi kabakwazi ukuthi izabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokuswelakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela yilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali. Okwesibili lanxa etholakala mswana uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa so zukho baphiwa nguhulumende efuele etshiphileyo baphiwe le mali. Selithwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi ke yabe mthova basweleke ibusiness. Bese sizibuza thina siyathi uhulumende lowo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise wona laba abavele bekhona kusistimu abamakhombi. Amakhombi asatholakali asahambe indawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula. Bona bese besehlulile ukuthi bazathatha njani ngoba sokulamabhasi aphiwa ke idizile ejiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo sebond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani ngaba kumqoka kakhulu ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi isiwedi yethu siwoda nge-US dollar lapho siyithenga khona. And njalo iZimbabwe kayila ke lokho okuthiwa khona line of credit la kuliphi ilizwe elingasika amafutha. So nxa ingakwanisa ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala amafutha besebuya. Sombonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni ukukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyo mali. Awungaza ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali imali yangaphandle kwamazwe ukusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Siyabonga Chris. Igqwetha elimela abantu abaphatheke ekutshengiseleni esitaladeni ngenyanga edluleyo bekhonona ngokonakala komnotho umnumzana Brian Dube uthi uhlukuluzwe kubi izolo ngomunye umuntu ocatshangelwa ukuthi ulilunga lebandla leZANU-PF ngesikhathi esenkantolo eGweru. UDube uthi umnumzana Dinomula eChechinyoka umgxavune phezu kwamahlombe wamethusela esithi wazana labantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ngakho ubengeke amenze lutho. Gibbs Dube we Studio 7 uxoxe elo Dube walandisa ukumehleleyo.
Ya kulomuntu ngaze kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomuba isheshinyoka wabuya wanathatha around 10 a.m. wayengethusela isithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spirit and ulama-connections akhe was going to deal with me but I don't even understand wayengena ngaphi.
Ekwenza khonokhu ube ngani ukwethusela ngaliphi? Ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emasumnangagwa?
Ngibona njalo, ngibona njengathi yena wayevele kufuna ukuthi achengisele ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement.
Singathi
lokho kwakhulunywa over the weekend, kwakhulunywa ngomgqibelo. Then ngibona njengathi wayevele kufuna ukuthi achengisele izwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngayemangala.
Athini amapolisi?
Ukuthi amapolisi avuli docket wathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngizani kuyahamba njani udabalo lolo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeah.
Ngiseng is connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Thina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta namadayi ma besenza njalo. Uyakhonfirma nje ukuthi akula rule of law lapho. Umuntu yenza zantando nxa yi-Zanu P F yabe nomthetho yena ngokwakhe.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha elimela abanye babantu abake batshengisela esitaladeni ngenyanga edluleyo. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule.
Engingakutsho Dube ngendaba leyo itsho yengozi le naleyenzakeleyo enjalo uku-athakana kwalaba abantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli, kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele bayabe bethatha amathuba okuthi kwesinye isikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bethe bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudiliza bethe besebenzisa umumo nalowo khona njengakhathesi. Kodwa engakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo abasebenza izinto zokuganga ngesikhathi senzana sibili. Kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo. Akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu besiya seklama sikozi labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashileyo. Hatshi, kuzalandelwa sibili indlela yokuthi ubani wayerepresenta ubani, ubani wayesenza so amadokotela hayi njani. Kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo laba umsebenzi ongcolileyo. Ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu bele nhlelo zabo zokuganga.
Kodwa loba kunjalo kade abantu abalelungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo?
Okuhle yukuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengaze belimele kuthalelwe esibhedlela kumbe kwendaweni zokwelatshelwa. Hayi, bona abantu bayebemelele ukuthi bebe benethanda labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilindile kuqala abantu bagqekeza baqeda bathe sebegqekezile baqeda sebeqasha ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni beze befike ekucineni.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Siqhubeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcini sihlalo weZanu PF koBulawayo, sifike kuleli dolobho namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona. Inhlanganiso esizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha kumele iphange ilungisise udaba lokuhlukuluzwa kwabantu. Amafutha ezimota aseqalisile ukusilela njalo elizweni lonke jikelele. Kwanele mtshaka zomuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.